sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosine mhlazi ku 11 kunhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezitha ezifuna ukubangela ukungahlaliseki elizweni ezibalisa besifazane beMDC abathathu abathiwa babethunjiwe ababotshiweyo izolo besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Lokhu kwenzakala uhulumende etshela intatheli izindaba ukuthi ngamanga ukuthi kulabafuna ukugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni imilitary coup.
So ukubona lwalo ukuthi umbuso wahlukuna ekhali wathathwa ngendlela enjalo kusho ukuthi uvuthiwe njalo kungenzakala noma yini ukuthi abanye abaphethe izikhali bacaba ukuthi
Sinengxoxo lomela isigaba seSunningdale eHarare engowe-MDC Alliance umnumzana Peter Moyo othi inkokheli yebandla lakhe kayifuni kulalela izikhalazo zikaZulu.
La bengafuni ukulalela abantu bazakuba lokho bephuma every day sathezizokuphuma mabebona abasebenzi sebephumile kathezi kuyini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezitha ezifuna ukubangela ukungahlaliseki elizweni ezibalisa abesifazane beMDC abathathu abathiwa babethunjiwe ababotshiweyo izolo besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Ekhuluma kudale lomhlangano webandla lakhe lePolitbureau, uMnangagwa uthe konke okwenzakala enkundleni zokwethulwa kwendaba ezombusazwe la kwezenotho yelizwe kuhleliwe ngenjongo yokubangela udlakela lokungahlaliseki elizweni. Kodwa ufunge wagomela wathi abenza lokhu bazawukhomba umuzi olotshwala. Eqeda kukhuluma lokhu abesifazane beMDC abathathu labana abetheswe umlandu wokutshotshozela ukungahlaliseki elizweni uJohana Mamombe, Cecilia Chimbiri, loNetsai Maroba bahle babotshwa. Ngokuya kwesikhathi inkokheli yebutho ikhulunyelwa ngumphathintambo ezenzakala ekhaya umnumzana Kazembe Kazembe inxuse intatheli zindaba bazitshela ukuthi imbiko athi isisabalele ndawana yonke eyokuthi bakhona abakubutho abaqoqa ukuhluthuna umbuso welizwe ingamanga. UKazembe Kazembe uthi bakhona ababe kuhulumende kamuyi umnumzana Robert Mugabe asebebambane labakumabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bahluthune umbuso kufakwe umbuso wenkazatho kumbe i-transitional authority ngesilungu. UKazembe Kazembe uthi lokhu ngamanga. Wethese amazwe angentshonalanga athi asebenza lezitha zikahulumende waqamba ngamagama umnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Job Sikhala umsekeli kamgcinisihlalo webandla leMDC Alliance. Imizamo yokukhuluma lo Sikhala yehlule. UKazembe Kazembe uqambe labenhlanganiso ezethula imbiko ezibalisa igamba kweradio Zim Eye leNehanda Radio athi baphehla imbiko engamanga wathi labezinkonzo ababalisa uProphet Talent Jiwenga, Prophet Nathan Humphrey welemelika loProphet Simon Chulu oweDeeds of Christ Church labanye. Kesizwe amazwi kamnumzana Kazembe Kazembe.
Unarrative claim that former members of the Zimbabwe African National Union Patriotic Front, ZANU-PF, who fell by the wayside and largely went into self-imposed exile at the advent of the new dispensation in November 2017, are coming together in a united front with some named senior government leaders, some members of the security forces of Zimbabwe, and elements of the opposition formations. This is in a bid to taint the image of His Excellency the President, to undermine the legitimacy of government, and to render the country ungovernable. They further claim that once the contrived coup d'etat is executed, they intend to establish a national transitional authority which would then govern Zimbabwe minus ZANU-PF for an unspecified period.
Lawo ke ngamazwi kaMnumzana Kazembe Kazembe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazo omnumzana Dinizulu Macaphulana saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungenzakala na ukuthi uhluthunwe umbuso.
Okwenza ngithi into engenzakala leyo ukuthi vele umbuso ungaqala ukuntshintshwana ngokuhluthunelwana. Kujwayelekile ukuthi ukuhluthunelana umbuso kulandelani. Abathi ngesilungu coup begets another coup. So umumo wona lwalo ukuthi umbuso wahluthunwa ngezikhali wathathwa ngendlela enjalo kusho ukuthi kuvuthiwe njalo kungenzakala noma yinini ukuthi abanye abaphethe izikhali bacabanga ukuthi ithuba labo selifiki.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ongakhokhela ukuhluthuna umbuso khona lokhu engamukeleka yini phandle kwelizwe lapha njengoba siyabona amazwe ayandisa ukuba lo mbuso njalo engamukelwa?
OkweZimbabwe njengakhonkhela okwenzakalayo bethathela umgabi umhlaba sungathi mhlawumbe laba abathethweyo bengenza ngcono ngoba ma uphekile indlela uMnangagwa aphethe ngayo izintambo indlala ebantwini ukuhlukunezwa kwabantu lo mgunyathi ukudliwa kwemali yomphakathi imali yelizwe egcekeni obala abantu abakhe abangani bakhe bayazidlela nje bethatha imali ngibesenza bakuthandayo lokhana kuyenza ukuthi umhlaba uthi ay lanxa kungathatha olunye uhlanya mhlawumbe lolo lungenza ngcono lo mphakathi weZimbabwe ukhathele uzwabanye sebefitide umgabe wayengcono ungabona sokunjalo kusho ukuthi ithumba lokuthi umbuso ungahle uthunyelwana liyase livuthiwe ba
okhokhela ibutho kwakathesi umbone ngaba nguye umuntu ongakhokhela yini ukuhluthuna lokhu kumbe kungabuyela yena uthi wenga ngokwakhe
esikhathini esiningi ukuthi nje kwenzakala ngalolusiyana uhlangothi ngesikhathi kuphethe umgabe ukuthi ongqongqoshe bamabutho kube babathatha umbuso ikhulu ngempela ijayele ukutshaywa ngabantu abangabhathanga izintambo zebutho uthole ukuthi lapho nabo abaphethe izintambo zebutho ongqongqoshe sibahlangelele ukuthi babangahluthuna umbuso labo sebehluthunela umbuso nxa umbuso sithathwa uyathola sebebotha bombana abaphezulu evalwele ezindlini ama-house arrest kuthathe nje linye isotha kumbe abanye amasotha elingawaziyo langamaliso bavumbuluke bevele eceleni kube yibo abathatha umbuso yikho okujwayelekileyo ngamakhulu baba nje imvela kanye ukuthi nabo ngqongqoshe abakhangelele kube yibo abathathayo abathathela umkhathi so kungavela nje elinto isothe esingalazi ulizwe selikhuluma labantu sokunje ngakho abantu bangachitha isikhathi bebhekele umuntu othile ukuthi uzathatha yena lokho obhekelwe ngiyongasozathatha kuyavela nje elinye lwalicala
umnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kubikwa sokuxokozela ebandleni le-MDC Alliance amalunga esethesana ubuthakathi kulandela ukungethembani ukuthi abasebe kucele elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngobani. Sixoxe lomunye owayengalandelanga isinqumo sokungayi edalele ephalamende esasifakwe libandla lakhe lingakasiguquli omela isigaba se-Sunningdale eHarare umnumzana Peter Moyo othi kulenye inkokheli yebandla esisukile kubandla leli izolo.
Sasibizwe ngendaba ye-COVID-19 ikomiti yami yayayihlala mzwanokho. So ngabatshela ukuthi khona mina ngiyahamba and ngabatshela ukuthi khona into eliyenzayo leyi eyokuthi laniyahlala lihleli yeyi liyenza i-decision eya-affecta thina lingazange lisibuze or ukubuza ama structures ayisiyo endlela esinga communicate ngayo. Kufuze liqale lisibuze, selibuza lani abaphansi, hayi ukuthi lingacabangela ukucabanga okwaffect abanye abantu impilo zabo, lina libe selifunga ukugijima ukuthi kona sesiyenzile lokho. So ngathi lina seliyenza i-dictatorship yokudictate labantu. Kodwa ke kwaphuma mgceke futhi ukuthi kona mhla ka 19 akufuzange sihambe ngoba kwaphuma two ama decisions amanye ayethe khona ngoba abantu bakhuluma ama MP wonke akhuluma ukuthi lokho elikwenzileyo hayi ayisikho. Uhlangisela lami sibili ngabatshela mzana lokho kwakuhlala ama committee ayi-4 kuphela abanye babengahlali. So sasesihamba thi nabanye ku parliament sabatshela ukuthi kona lizaqala lisibuze liselizwile sikukhulumileyo aningeliyo buza abantu. So batshelwa ngabantu ukuthi kona no lokho elifuna ukuyenza ayisikho. La usilwimpi akuvuzanga ulwe impi uphandle. Kathe sifuna ama electoral reforms. Kuyahamba njani linaliphandle? Laba bazayo lokho behamba besiya phambili. So linalebe liwineni khonapho. So mina kuyenzekele lokho ngaqala ngabuza ama community leaders, njengama pensioners, ama pastors, ama structures ngambuzile bangitshela ukuthi kona akafuni la ukuzwa. Ngoba soze ngikwanise ukuphendula ukuthi ngizobatshela ukuthi kona sengifuna ukukampela futhi ngoba ngizenzele into ngabomu. Yikho kwenza ukuthi kona ngihambe eParliament.
Kodwa ebandleni ke ele MDC alliance ulokhu lilunga yini kumbe ngenxa yalokho sokwenzakele usuzathiyana la?
Uyabona ukuthi kona angisoze ngithi ngililunga kumbe ayisimilunga. I-Supreme Court ithe kona ayisilo bandla likho. So angiboni ukuthi kona ngingathi ngililunga kumbe ayisimilunga ngiyabe ngimingaphi. Engingakutshela khona ukuthi mina ngisupporta uShamisa kuphela. Nguye umuntu engimsupportayo. But ukuthi ngithi kule bandla kumbe akula bandla lokho asoze ngikutsho ngoba angiliboni ibandla lakhona.
Manje awuziboni usiya kuceleleli elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khupi?
Mina angaze ngikhume kona vele angikwazi nokuthi bayenzelanga ngathi ama meeting abo. Kodwa ke abantu bathi uyahamba khona ngathi zathi uyazihambela kwa nxa befuna ukuthi kona ngihambe alisoze ngitshone ngibaqhatsha. Ngiyaziphumela mgceke ngi-adresa abantu ngikhulume engufunayo. Mina isimigwala ngumuntu olezindi sibili, umuntu othi kona nxa secabanga into yakhe yayiyenza mgceke. Loko kokuthi bayangikhulumela njengenkomo enhlabathi ayisikho konokho. Mina ngizazikhulumela into yami nxa ngifuna. So akula muntu ongacabangela ukuthi kona umiso yenza into zokucabangela. Hayi, so mina engikubonayo lapha ukuthi kona i-leadership kufuze ilalele ukuthi kona abantu bafunani. Nxa bangalalela ukuthi kona abantu bafunani baza bangamalida amahle. Nxa bengafuni ukulalela abantu baza kuba lokho bephuma every day. Kathesi sokuphuka amawe wona abakusending committee sebephumile kathesi. Kuyini
lo ngomela isigaba se-Sunningdale eHarare? Umnumzana Peter Moyo ubexoxa icingweni le-Studio 7 eseHarare. Lasebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni selikhwele ladlula amakhulu edlula amathathu 320 kulandela ukutholakala kwabanye abayisithupha belegcikwane leli. Abantu laba ngabanye babagcinwe endaweni zama-quarantine centers abavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele asebetholakale belegcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisikhombisa. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulabantu abedlula amakhulu amabili kade besenkambeni zabavela kwamanye amazwe belinde ukuzwa ukuba bengaba belegcikwane le-coronavirus kumbe ama-quarantine centers abakhululwe izolo ngoba sebetholakale bemsulwa bengelagcikwane leli. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulowesilisa obeselayinini yoncedo lokudla oluphiwa abaswelayo e-Beitbridge obelokuphikisana lamanye amadoda amabili balwa bamgwaza waze wayefela esibhedlela. Amapholisa athi uDecent Mleya loClement Mazibeli balwe babulala u-Elias Sivanda. If you okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli kumlayezo elisiphayo na nge WhatsApp.
Salbonani silukantaba. Ngu-Gerald Ncube from eMathebeleni South Province esigodini. Kunzima kakhulu. I-lockdown day isiphathe kabi kakhulu. Kuyimanje asisebenzi sitshona sihleli because thina sikule industry yama-restaurant. So ama-restaurant kunzima vele mandi ku-33 wona lokhu evaliwe. Because ama-owners amaningi abayifuni lento leyo eyama-takeaway because that is waste of time and ama-resources. So balinde ukuthi kuze ama-restaurant avule operate full time. So nje isimo senzima kakhulu kithi because nale imali thina ezingakhishwa i-government asiqualify kizo. Kunemali ama-grant lezi zabantu abangasebenzi ama-350 thina asiqualify. Kuzoma nama-UIF thina siwatholi kodwa impilo iyaqhubeka sizothile kunjalo.
Kona njani basakazi bakastudio 7? Athi siyamangala ngalo mama umakhulu lo Mozulu ukuthi kade bayathaba bona mabe senze inhlekise nje eZimbabwe kodwa kula kungapheliyo lokho into lesiphetho. USmith wathi kusiyaphetha wathena uMzulu yokabuye wayenza eZimbabwe radio. Sikukhangele siyakubona yonke into sisiya ekucingeni ngoba bantu ngayo zikhala kakhulu sidabuka. Yikho abantu bonke nje aba-underjamisa ngesikhathi sokuthi sime enizibindi ngoba sesikhrosa umfula manje sesiya eKenani ngoba akula nto engabuya yodwa. Fanele sizimiseleni into esayisusayo sisungule ukuthi sifuna ukuzikhulula ebuzimeni lobugxile sikhona. Hatsho ubugwala njalo ungayengwa yimali. Zimisele njengesutsha elifuna inkululeko.
Linjani beStudio 7? Likhuluma lomfana wasemaphisa. Kwamanje ngikhuluma ngelapha eGoli. Bengicela ukuthi ke ngiphawule lapha ngizwe bethi uMakhupe ucotshe uChamisa. Ngizwe abantu bakithi lapha bathukana kakhulu noMakhupe, abantu bakithi sibili esiNdebele ngizwe lapha bamthuka kakhulu. Bathe uMakhupe uthengwe izandla. Kodwa mina ngoba ngingela kusekela ngingela muntu omila, uma ngikhangela kumbe ngilalela kumbe ngifunda iConstitution eMDC, uMakhupe ngokumele ebe ngupresident. UChamisa ngokuhlakaniphe lenxa yokuthi ephathini kwakulabantu ababemsekela ngoba nguye othatha isikhundla ngodlame langokuhlakanipha. Kodwa manje ngoba izinto zasikhaliswe ngendlela yangikhona nge-court, uMakhupe usebiswele esikhundleni sakhe, amandla asebuye. Abantu uma befuna ukubona ukuthi uChamisa akala amandla ngaphandle kwe-MDC, akaphume afome yakhe iphathi, wayi uma kuwukuthi uChamisa ulabalandeli abaningi, wayengaphume azimele yedwa afome yakhe iphathi lakopiki sibone kumbiza kuma yini. Why kuyukuthi uyalibangisa leli gama le-MDC ngalikushiyela uMakhupe njengoba ikhotha imphile yathi nguye umnikazi wephathi. Bona bagijima ukusekela umuntu kodwa benganazeki lo muntu wangena esikhundleni ngendlela engayisiyo.
Zanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo? Hhawu, okunye vele kuyadingeka ukuthi kube lo president ofundileyo elizweni. Kuyadingeka mpela umuntu ozohlukanisa u-U no-N, ahlukanise u-plus no-X. Kulo kuthi ahulumeni, uhulumeni uyazama, uhulumeni usebenza nzima, usitsha umnangako. Hayi phela lokhu yazi phoxa abantu lo. Dalo uthokozani Khuphe lo. Yabona yikho thina amaNdebele the most sizohlala sihlupheka. Instead ukuthi umama lo kube ngamanje isikhathi sokuthi abone ukuthi isimo sinjani kithi emaNdebeleni. Uzovotelwa mbani? Akula muntu ongamvotela vele. Vele ngoyizana uPhephe mama lo. Akula muntu abathandayo lapho. Uzokusiza ngani? Kuzwakala local pen phukela izwela vele ukuthi lo muntu lo ma ungasondela duzela umbuzi ukusithini uza kutshela ukuthi alapha lambe sengikhuluma ku akula nto abazayenza lapho vele lo wabengayenzana uChamisa vele upowerful lomfana lo kakhulu nguye vele ovotelwa ngabantu nguye upresident weZimbabwe nguye upresident.
Sanibonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni kwamagama village kuward 9 Makhulela Bulilima West Plumtree. Thina lapha esigabeni hayi siphilile ngoba sisemaphandleni nje, hayi sizwa ngezindaba nje ukuthi abantu bavalele. Yebo, lathi sivalelekile, abantu bazama sibili ukuhlonipha ukuthi bekuhloniphe lokho abakuzwayo. Ye, hayi inkinga esilayo nje lapha emakhaya indlala, imigodi ifile kayilungiswa, kunzima kunathisa inkomo sizinathise emigodini hayi kunzima impela hayi 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 asazi ke necorona njengoba ivalile especially amaborder lapha siphelanga umalayitha from South Africa so abantu zali bathwele nzima grocery ukuthi bayithole bathenge konke kunzima ngiyabonga Studio 7 liphephe lani lapha elikhona labantu bonke nje umhlaba wonke siphepheni kuphele lokhu makusenzeka ngiyabonga uPandamon
basakazi beStudio 7 basakazi abalungile kunye labalaleli kunzima ngalo umkhuhlane we-coronavirus impela lapha esihleli khona hayi sisemaphandleni into nje sisihlukuluza kakhulu akusahambeki amapholisa sesilubhedu sibili sesihlukuluzeka ikakhulu ukubana siye ukuyathenga ezitolo kubotshwana sibili ngoba kulezikhathi esingazaziyo zodwa fayinda uhle ufayindele khonapho labo ubotshelwe khona kuthiwa fayindela khonapho labo uhlangane nabo khona bangakubopha kuthi fayinda khonapho ukuthi sazi ukuthi imali lezi zikholeki kuthiwa ziya enkambeni khumbeni zimali sezingena ezikhwameni aso kunzima ngoba ikakhulu bafuna zona izimali zangaphandle amayusa ukuthi akasakwazi ukuthi siphile njani alubana uhulumende uyayekethisa mbijana ngoba impilo sibuhlunga theso kunzima ngoba these siphakathi naphakathi kwendlala emasimini akuphumanga lutho njalo sitshaywa luvalo sebebaningi abakhanya bevela e-South Africa kuthiwa kubantu babuyile kungapha babuyile alubana uhulumende uyaqinisa umkhankaso wokuba ukuthesta laba bantu bonke abantu bathestwe ngoba umkhuhlane lo siqasa sibili yimi uSpanda Robert Spanda ngisemathakatha niyabonga kwenjelele
ngilingelela basikazi we-Studio 7 thina sibona le nkinga esibhekane nayo ukuvalelwa mina umbono wami bengithi kanti indaba le yokuloku kukhulunywa abantu sibeloku bebhizi ngabantu ababeyangaphandle abekuwo-South Africa Botswana le nto kumele ilungiswe ngoba izolimaza imiqondo abantu bezimbabwe beloku bebheka abantu bangaphandle kanti-ke nabo phakathi bayagula abachekwa bona sebebheka abantu bangaphandle instead ukuthi kwabona besibheke ngaphakathi ukuthi bona baphile kanjani laba abantu asekhaya abanama-masks abanato zokuvikela bona babheka abantu bangaphandle iBotswana ayinabo abantu abaningi abagulayo laba abantu bagula uma besezindawo lapho abafakwa khona kungani kanti la bantu or izimbabwe ingalindi izakhamuzi zazo eborder uma befika eborder bevele be-check-we ukuthi la bantu kanjani seziyizilwanyana and thina nathi asiwazi lomkhuhlane ukuthi ubuyaphi ngiyabona
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318 ke sikhangele ezivela kwele Melika abakhankasela ukuguqulwa kwemithetho evikela amapholisa lapho ebulele abantu mahlayana bathi kumele amapholisa engazaphiwa imali eningi yokusebenzisa lokhu kulandela ukubulawa kuka-George Floyd owaklinywa lipholisa ngedolo waze wabhubha edolobheni le-Minnesota uFloyd ubekwe izolo sixoxe lokade esesikhumbuzweni sikamuyi unkosazana Sibusisiwe Dube ohlala edolobheni le-Minnesota
engibonileyo abantu bebe khankasa ngokuthula bekhumbula uGeorge Floyd umuyi labanye nje ababulawa ngamapholisa bengasakhangeli lokuthi umuntu wangkhona ngumuntu omnyama kumbe likhiwa bekuyisikhumbuzo sabantu bona laba abangu-195 bathe since the year 2000 eMinnesota sokubulawa abantu abangu-195 ngamapholisa so isekade ngihambe esikhumbuzweni sakhona olwesihlalo
ngokubona kwakho ungathini ngalokhu esikuzwa kwenzakala kuthiwa kuzikhumbuzo lokutshengisela kade kusenzakala kuthiwa khona bekugcwele abamhlophe kulabensundu ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kungakukhombani lo
kuliqiniso sibili ukuthi bekugcwele abamhlophe nesikhumbuzweni ade ngikuso ngibona kubantu abamhlophe ukudlula abamnyama mina ukubona kwami ngibona ngani it's a spirit of ngathi ngesilungu of irreconciliation kutshengisa ukubambana abantu sebekuzwisisa ukuthi ukuthiyana kwejwabu akusho ukuthi sithiyene ngoba dalwe ngokufanayo ukuthiyene nje ijwabu lethu so ngibona ngani sebevumelana lakho bengabe bekhona mangani abavumelani lakho abamhlophe kodwa iningi esengilibonile emkhankasweni leyenzakalayo ngani bavumelana lakho ukuthi hhayi umuntu omnyama la akaqakathekiswe ngendlela umuntu ongumlungu oqakatheke ngayo labaningi embabonayo kula bathethene labantu abamnyama interracial couples, interracial relationships agcwele lapha eMelika laseMinnesota. So ngibona lokhu kukhombisa ukuthi kule unity abantu babambene akusela lokho ukuthi wena umnyama kumbulikhiwe. So mina ngibona wambonana ukuthi ayisele reconciliation, unity and progress.
Unkosazana Sibusisi Wedube ngomunye wayesembuthanweni wokukhumbula umuyi uGeorge Floyd ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leMinnesota ngapha kweleMelika. Ingoma ka Novuyo Sigel ingoma ethiwa a e e o u isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezitha ezifuna ukubangela ukungahlaliseki elizweni ezibalisa abesifazane be-MDC abathathu abathiwa babethunjiwe ababotshiweyo izolo besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthunjwa kwabo. Lokhu kwenzakala uhulumende etshela intatheli zindaba ukuthi ngamanga ukuthi kulabafuna ukugenqula uhulumende ngokungekho emthethweni. Sixoxe lomela isigaba seSunningdale eHarare engoweMDC Alliance umnumzana Peter Moyo othi inkokheli yebandla lakhe kayifuni kulalela izikhalazo zikaZulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.